Eminyakeni emibili edluleyo abantu eZimbabwe baphakame njengesavunguzane belibhekisa eNglandi bethi afuna umsebenzi. Abaqashi abaningi bebebhataliza imali ezisabekayo kulabo abafuna ukuya kulelo lizwe okwenza abaningi babanjwe ngamandla okuthengisa izifuyo, imota lezindlu ukuthi bathole imali yokubhadala laba bantu abaqhathayo. Uvayelo moyo ngomunye obabhadala inkulungwane ezithile zama-pounds ukuthi afinyelele ukuya eNglandi.
Ngababhadala 5,500 pounds. Ukuthi bangilungisele isponsa ngafika ngasebenza kodwa babethatha half of umholo wami bethi agency fee. Kathe sakusela msebenzi and ngisebenza ama-hours amalutshwana ngikhonde ukubhadala i-rent. Ngisiza la umama wathengisa e-2 room tawuzephumula and I don't know ngizayenzani even if I go back home.
UNkosazana Thabile Mabhena uthi babuhlungu ngento abayenzwa ngama-agency.
Umuntu akutshele ngokuthi akala ama-hours, wena ku-contract kuyabe kubhaliwe ukuthi kumele usebenze amahola ayi-40. Umuntu adlale ngawe engakunikezi ama-hours amaningi. Yindaba edabukisa inhliziyo ngoba abantu bahlukumezekile.
Omunye ole agency yakhe yokuqhatha izisebenzi edolobheni lelizi uNkosaziphathi Hadebe uthi abanye bakhe bayona.
Mina ngingomunye wabaphathi ngaletha abantu. I'm sorry to say mina kunzima kimi ngoba abanye uyambona umuntu uhluphekile ukuthi you are the only hope. Ngikhuluma nginje bakhona ababili abasemaphepheni ababoshiwe abaphuma kithi beletha abantu ngoba bengenamsebenzi. I-greediness abaningi bazadilikelwa litshele.
Omunye wabaqhathi uMnumzana Sibusiso Mabuza we-Christ of Care edolobheni eLondon uzonde kakhulu ngokwenziwa ngamanye ama-recruitment agencies.
Etheleni umuntu ukuthi ezodubeka kanje ngoba ufuna ukuthatha imali e-home office lapha ukulokhu udlalisa ilokhu zenu. Uthatha imali futhi ebantwini bona laba basekhaya bekubhadala ko-5,000 ukuthi azohlala esitradeni umntanabantu engasebenzi. Akulunganga lokho. Kathe selisibonisele thina senza izinto kuhle. Selisibonisele. Kubi.
UMnumzana Thamsanqa Mpofu weBradford uthi abanye babaqashi laba bagcwele inkohlakalo.
Abantu basekhaya bathatha abantwana ekhaya babalethe lapha kungelamsebenzi. Bababhadalisa izimali. Babagcwalise. Babanganikeza umsebenzi. Abantwana sebeze befuna ukubuyela emakhaya. Abantu bangkhona ngabantu abane-corruption. Sebethatha sezinto eziphuma emthethweni, sebemotshela abantu abaningi, abantu abanama-companies arana kahle. Khangela thina njengoba sinje siyathola ngala mali okuzela, kodwa ngeke size silethe abantu uma imisebenzi ingekho.
Omela amalungelo oluntu njalo engu-Equality, Diversity and Inclusion Officer esebenzela idolobho le-Brighton, uMnumzana Ndabezinhle Gudu Sibanda uxwayisa abaseZimbabwe ukuthi baqaphele okhuluma bebhilithane.
Abafowethu labodadewethu labantwabethu bechiya inkinga beZimbabwe and in so doing basuka ngezikwerede, abanye sebesuke bathengisa izindlu, abanye basuke bathengisa imizi, abanye bathethe yonke the whole savings abalazo empilweni zabo balubhekisa ngangapha, bekwazi ukuthi hayi ndahluka ngangapha ngisebenze gadalala ngikwanise ukubhadala izikwerede zabantu. Yikuthi alibana lizakwenza la ama-decision kathesi okuquphuna izimuli lisiza ngapha, lidingisise, liphenyisise, lenze lokho abakubiza ngesilungu bathi bona i-due diligence.
UNkosazana Sihle Dube liqotha elisebenzela edorobheni le-Manchester uthi labo abangasela msebenzi bayakhona ukudinga eminye imisebenzi kwezinye indawo behlukane lama-recruitment agencies abo.
Bengahlala bengayenzi lutho, i-home office eventually iyakhansila amavisa abo and kagcina bebuyele ekhaya. So what they can do is khona lapha e-UK akhona ama-agency ama i-role yangkhona abatshintsha kiyo engasiyele eku-list emsebenzi edingakala e-UK. They will have to again to update i-home office budget hayi nasesifuna ukutshintsha from i-role lay to i-role lay.
Ugatsha lwendaba zasekhaya kwelebhilithane i-home office yalile ukhuluma le-Studio 7 kodwa bathe bazabopha bonke bephula umthetho. Inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele e-World Health Organization yatshela lebhilithane ukuthi lingasaqhashi izisebenzi ezivela eZimbabwe namanye amazwe ukuze lilondoloze ezempilakahle kulelo. Okwamanje kumnyama phambili kumnyama emuva kuzalwane zezimbabwe ezifuna ukuyasebenza kwelebhilithane ngimana yesitudio 7 igama lamo yezu Jesus Banda.